uTimothe oqala isahluko sesibili. Ngakho ke kuqala kukho konke ngilaya ukuba ukunxusa lokukhuleka lokucela lokubonga kwenzelwe abantu bonke amakhosi lazo zonke izikhulu ukuze sihlale kuhle langokuthula sikhonze uNkulunkulu sibe lokuhlonipha konke. Lokhu kuhle kuyabongeka phambi kaNkulunkulu umsilisi wethu othanda ukuba bonke abantu basiliswe bafinyelele ekwazini iqiniso ngoba munye uNkulunkulu munye umlamuli phakathi kaNkulunkulu labantu umuntu uKristu Jesu owazinikela yena abe inhlawulo yabo bonke lokhu kwafakazelwa ngesikhathi esifaneleyo. Ngamiselwa khona mina ukuba ngibe ngumtshumayeli lompostoli ngikhuluma iqiniso kangiqambi manga yebo ngibe ngumfundisi wabezizwe ekukholweni laseqinisweni. Ngakho ngithanda ukuba amadoda akhuleke endaweni zonke ephakamisa izandla ezingcwele engelalaka lokuxabana. Ngokunjalo labesifazana bagqoke izigqoko ezifaneleyo bacece ngokuhlonipha langokuqonda kungabi ngenwele ezelukiweyo langegolide langamangqongqo aligugu langezambatho ezibiza imali enengi kodwa kabacece ngemisebenzi emihle okufanele abesifazana abathi bakhonza uNkulunkulu. Owesifazana kafunde ngokuthula langokuzithoba konke. Kangivumeli owesifazana ukuba afundise lokuba abe lamandla phezu kwabesilisa kodwa kathule ngoba u-Adam wabunjwa kuqala emva kwalokho kwabunjwa u-Eva futhi u-Adam kakhohliswanga kanti owesifazana wakhohliswa waphambuka kodwa owesifazana uza kusiliswa ngokuzala abantwana uba ehlala ekukholweni lasothandweni lasebungcweleni langokuqonda.